Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga blessing ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngukeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Aje sibona ngasebambula yini imoto yami wathi bulalo ngobani imoto yami ngathi ibule ngabantu bona abagcoka izigqoko ezana wabona nathi stupid mthengisi abengishaya wasaqesa ukuvisa phansi qesa ukuthi ebengigiqe bethi rona phansi sayi ngikhuluma sengiyafutshela ngemzimba.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change achaywe ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF eMatobo izolo. Bathi kuyadanisa ukuthi bahlaselwe bezikhulumela lezakhamizi ngokhetho lwama-by-elections.
Okokuqala vele ofuze kwenziwe akusuye ofuze ukuthethe ukuthi ufuze kube lobana kungafuzanga kube lobani ngoba uthi yena akuzanga kube nabantu bangaphandle kwamazwe ofuze benjani bephatheki.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma lozulu ngombhuqazwe weGukurahundi. Kubotshwe abafundi abayisithupha bekolishi leGreat Zimbabwe University elisemashingo lapho bezama ukuhambisa incwadi yezikhalazo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change achaywe ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF eMatobo izolo. Bathi kuyadanisa ukuthi bahlaselwe bezikhulumela lezakhamizi ngokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo ku-Ward 2. Abanye balimele kumangalisayo kwathi omunye wesifazana obevela thengisa impahla yakhe uhlaselwe ngabantu laba nxa ebatshele loba ebatshele ukuthi akekho kwezombusazwe. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Omunye wabalimele kakhulu ngemva kokutshaywa ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF laba ngunkosazana Sinikiwe Dube.
Bengisezitolo e-2-2 abantu laba bafike belolaka behamba ngemota zezanu. Omunye umfana wathi ngimkhangelane wangihlaba ngempama wangikhaba. Balandela abanye baqalise ukubatshaya bejikijela ababalekayo. Sele ngiphuma igazi ngamakhala.
Unkosikazi Mayibonga Nkomo uthi ulokhu lesithuli njalo usehlalela evalweni.
Enguboni leyo kunzima ngisaba lakhathesi ngibone ngani bazaphenduka. Sitshayiwe hayi okokudlala. Thina besincedisa ukukhampeni sifaka amaposta kodwa lezi dodi zasitshayela ukuthi we support CCC. Naba ngitshaye ngamatshe enyawo endiqula.
Unkosikazi Gugulethu Ncube bamdinde bamlimaza ehamba nomntanakhe babulala nemota yakhe wazama ukucela ukuthi bamzwele.
Ngabe ngilanda omunye sithi ngumuntu omdala nasithi babashiwe sengilohlupho. Bathi lohlupho lwani ngabavele kasengikhala khonapho. Bathi uhlupho lwani ngasebambula yini imota yami wathi bulalo ngobani imota yakho ngathi ibule ngabantu bona abagcoka izigqoko zezana wabona nathi stupid mthengisi abengishaya wazaqesa ukuvisa phansi qesa ukuthi ebengigiqe bethi rona phansi sayi ngikhuluma sengiyafutshela ngemzimba bathi angithengisi sukuhambe thina sihamba salinye impuni zophetha usithengisa la wagqoka into eyiyeka.
Umeli wenkulumane edala yephalamende umnumzana ucacaphulu obenguye ophethe uhlelo lokukhankasela ibandla le-TCC ukhetho lwangomgqibelo ozayo uchasisa ukuhlaselwa kwabo.
Sizilungisa khona indaba yokudeploya ama-election agent sizame ukukhulumisana labantu bezani ukuze bangatshayi abantu. Ngemva kwesikhathi basitshaya kakhulu besitshaya ngamatshe lengodo lamashamboko bekule shamboko engiyibonileyo laphana kuyitshaye omunye wethu kakhulu. Mina-ke ngibe nenhlanhla ama-injuries zami ngilimele isandla ngalimala lonyawo lapho engitshaye khona imbokodo lala lapha eceleni ngaphasi embanjeni lapha engitshaye khona ngogodo.
Isiphathamandla seZanu PF koBulawayo umnumzana Elvis Mashaba uthi uphulu nguye ohloze intsha yaleli bandla ebikhankasela ukhetho oluzayo.
bebekhambile belesixwayiso sokuthi khona baye campaigner ngokuthula akula instruction aba ipart enika ukuthi behambe bekwenza udlakela kodwa kumalisa ukuthi sibona uphulu enguyo elanda ukuya bahlokoza abafana bezimele wazi wafika siyakwekhanya njalo futhi ku video lapha sebemlanda bona sithi hayi nxa ufuna ukubuya buya kambe umuntu okuthiwa bamblokile yathiwa buya kumbe yena nguyade block abantu
Umeli we wange central, umnumzana Daniel Monokele, obencedisa ukukhankasa uthi usinde ngesikhala senaliti, wangena egosini labanye watshiya le mota exotshaniswa ngabezanu PF laba, njalo uthi akula khetho oluzakhululeka eZimbabwe ngenxa yobudlwangudlwangu bebandla elibusayo.
Clear that the people, just like those in Bulilima, are very unhappy with ZANU-PF and are willing to vote for change. So ZANU-PF, realizing that it might lose, like it did last month in Mbulilima, it has decided to resort to violence to intimidate voters.
Isikhulumi samapolisi eZimbabwe Republic Police, u-Assistant Commissioner Paul Nyati, uthi amabandla lawo amabili aphanyike udaba lwabo emapholiseni eKhezi, njalo basacubungula udlame lolu.
We are conducting investigations in relation to reports of political violence and assault, which we have received from both ZANU-PF and the CCC members.
Ukhetho lwawathu ematobola ngomgqibelo ozayo kukhethwa ukhansila omutsha ozathatha isikhundla sikamuyi umnumzana Tom Moyo owayengwebandla leZANU-PF. Abancedisayo nkosazana Sindiso Ngwenya owe-CCC, umnumzana Liberty Nyirongo weZaphu, lo Fredrick Suwela weZANU-PF. Himane Studio 7 ngapha ematobo, igama lamu Ezra Jesus Band.
Kunjalo nje ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations lezinye inhlanganiso ezikhangela ngokuqondiswa kokhetho ukuba zizokhangelisisa isimo esiseZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ka-2023. Linkuthazo yenziwa ngemva kodlakela olwenzakaleyo lokuchaya kwamalunga aleli bandla eMatobo South izolo lapho abebe lomhlangano wokudinga usekelo kukhetho lwama-by elections. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, isikhulumeli se-CCC unkosazana Fatsai Mayere uthi ibandla lakhe likhathazekile kakhulu ngodlakela osolusenzakala elizweni olokuhlukunyezwa, ukuchaywa lokubhidlizwa kwempahla yamalungelo ebandla leli. UMayere uthi njengebandla baleqiniso ukuba ibandla leZANU-PF lizama ngazo zonke indlela ukuba ukhetho lomnyaka ozayo lungabi ngolukhululekileyo, njalo ukuba amalunga e-CCC aphange alandelele ZANU-PF. Uqambe ngamabizo umnumzana Moses Langa ongumgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleleni South lomunye wenkokheli yabatsha kuleli bandla kobulawayo u-Admire Maskati njengabanye abajojozele udlakela olwenzakale eMatopo. UMayere uthi uyadanisa ukuba loba nje udlakela lolu lutshelwe amapholisa ehlulekile ukubopha abantu laba esithi kabala mafutha emota okuya babopha.
International supervision, if it means calling the UN to supervise, including long-term monitoring to ensure.
Umongameli Jamisa uthi kumele kube labe-United Nations ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni ngomnyaka ozayo.
Okugcizelwe umsekeli wakhe umnumzana Gift Osalo Siziba othi kumele kube lokucubungulwa ugatsha oluzimeleyo ukuze izehlakalo zodlakela ziqedwe elizweni ukhetho luka-2023 lungakafiki.
Njenge-CCC silokuhlukunyezwa kakhulu ngendaba ke yokuhlukunyezwa kwama-members ethu ematopo ku-by election okutshengise kubani ZANU-PF isiyesaba ukudliwa ukhetho oluzayo ke ku-ward 2 ematopo. Yikho sebesebenzisa i-violence nxa babengakhangelanga ubana sizawina ebulilima. Lokho ke kuyi-signpost yokubana lapho esiya khona ku-2023 kulobunzima mayelana le ndaba yodlame lodlakela on the part of ZANU-PF engasela ke support. Bona ke ikho sebesebenzisa ke indlela ezijiyeneyo bevala imigwaqo. Sesihambe ke NPRC leZimbabwe Human Rights Commission sikhangelela ukuhambisa incwadi zethu zokurekhoda our displeasure ngendaba yeviolence, njalo ke siza ku-African Union labo sadiki
ingcishi kwezembusazwe umnumzana Chenifani Ntunga kwa uthi udlakela oluselizweni kumele luphunguleke esithi lulakho ukuphazamisa ukhetho luka 2023
kwami ngaba nzima ukuthi ngithi ukhetho oluyabuya ngumnyaka ozayo luyabe lubungela ukuchayana maso uqale ngalesi sikhathi kutsho ukuthi lapho esiyakhona kunzima kumele sinanzelele lathi ukuthi izanu ubuntu bayo ayizimiselanga ukuthi igcine ingasela ingasiyo yiyo ebusayo kutsho ukuthi kuzasetshenziswa zonke indlela kungaba yikuchaya abantu ukubopha abantu ukuthi izani lokuyihlalisa esikhundleni
abebandla lezanu PF bathi izehlakalo zodlakela ezenzakala elizweni akazilandele bandla leli besithi labo abalokwenza lalokho kumele bemangalelwe emapholiseni okhokhela abatsha kubandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Monashe Mduta uthi ibandla lakhe kalikhuthaza udlakela
ukhetho luka 2023 lukhetho olungachiyananga lolunye ukhetho sabalala eZimbabwe siyananzelela ukuthi ukhetho luka 2013 luka 2018 akuzange kube lobudlwangudlwangu kumbeni sithi i-violence kwelakithi sikhangelela ukuthi njalo sesiya ku 2023 singabi lodlame singabi lodlakela esilubonayo ngendaba zombangazwe kumbe zombusazwe thina kwebandla lezanu PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile kathi isikhathi sokubumba isikhathi sokubambana ende isikhathi sentuthuko uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo
isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyati uthe amapholisa azakwethula umbiko ngodlakela oluselizweni obe ungakaphumi ngesikhathi sokuya emoyeni ukuqhamuka kodlakela lwezombusazwe esigabeni seMathebeleni South kwenzakala phambilini kokhetho lwama-by-elections ngempelasonto osokucheza kamuzithi Thebele abasekeli be-CCC babikwa bebekade bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho izolo belamalunga edayela ephalamende umnumzana Daniel Molokeli lomnumzana kucacaphulu baxotshaniswa ngamalunga ebandla le-ZANU PF ngemva kokutshaywa kwabanye bedabulela abesifazana izembatho ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma lozulu ngombhuqazwe weGugurahundi. Umnangagwa owethule lokhu esigodlweni sikamongameli kobulawayo uthe uhlelo lolu luzaqala kunsukwana ezilandelayo. Umnangagwa wetheswe umlandu wokuba ngomunye walabo abaphatheka ngombhuqazwe weGugurahundi. Uya kuphika lokho esithi kazange aphatheke ekubulaleni abantu abafika inkulungwane ezingamathumi amabili, 20,000, abafela ezandleni zeGugurahundi eMathebeleland lenkabazwe yeleZimbabwe lisanda kuthola uzibuse. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso ye-IBETU likaZulu.
Umnanga ukhona kobulawayo kuthuthe uzolontsha i-document wathi izindona kazikhambe ziye kulungisa kodwa mbona ngazathi uma silandela inkolo kamnyaka kamnanga kusukela ngo-2020 kudala sithi wathi i-NPRC kayiye kwenza wathi izindona kaziye kwenza kanti sesiku-2023 kodwa kuhlala kuthiwa kuyayenziwa akulanto esiyenziwe ebambekayo kanti kuthiwa izindona kazinjani aziye kwenza ukuthi ziqalisa ngolesi ngaki akula time frame. So mbona ngazathi into le ngowami umnakano ukuthi ziyambi ziyambe uthe efika le bambuza ngakho just program yokuthi ucreate an impression yokuthi kulento elungiswayo kungananto elungiswayo lokudelela nje izinduna ngokungahlarubisa izinduna usuzenza abantu bezane ukuthi mthokotho mthokotho umuso lento yakhe okuhlukumezayo politically ukiza zona ezescapegoat mbona ngazathi kwakwenzayo
wena ubona ngazani kumele kwenziweni ngodaba lolu
okokuqala vele okufuze kwenziwe akusuye okufuze ukuthethe ukuthi kufuze kube lobana kungafuzanga kube lobani ngoba uthi yena akuzanga kube nabantu bangaphandle kwamazwe okuvele njani bephatheki yena okokuqala futhi sizibuze ukuthi
sesihlakalo leso wayeyini njalo ama-victims afunana ngoba uma silungisa into leso zesizwisise ukuthi kuzele i-bottom up afuzanga kube yi-top bottom ukuthi umuntu ophezulu especially ongani izandla zakhe lazo zicinga igazi legugurawundi ebesesiba nguye othoyo ukuthi uzibane kufuze be khona uzibane akufuzanga abe khona okokuqala it is the state that must resolve that that's true but at the same time i-state yiso phele sabulala abantu so yikho kudala i-confusion ngatela ukuthi i-state kasisoze sabuya sizoba yiso esithonisisa inda icala esike lihlenzileyo yikho lapho okunoduvo khona so yikho kuqakathekile ukuthi abanye abantu kuyebuye besincedise ukuthi sidile nodaba lolo ngoba anti sikhuluma ngohulumende uhulumende ongeyabula abantu ofuze ebavikele uhulumende nalo wabulala abantu ngaphambi kovuka overnight engazange waconsult ama-victims athi ukuthi hayi sibe-confidence lawo ngoba okunekuvele sekukhumbule dube yokuthi ngo-20 nesikhathi kusakhe isisekelo ama-victims ayekucacela ukuthi abala-confidence lani nohulumende yikho bethe wafuna an independent commission but esakuna-ata kulani ngu-Emerson ndozivuyeleyo lapho wasuke wahlanganisa izinduna wathi kuhambani bekhuluma labantu akula timeframe ukuthi kuqala nini nokuthi kuphutha nini.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-IBHU likaZulu ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF.
Mina ngibona ngathi khonoko osebenzakele yikho vele okumele kungabe kwaqala ukwenzakala nakudala udaba lolu luqondile nxa lubanjwe izinduna ezemdambo ngoba phela yibo abaphethe usiko lethu njalo yibo abanikazi besigaba labanikazi babantu futhi abesigabeni sona leso lapho kwaba nokuhlukunyezwa khona ngakho mina ngibona ngathi akuqondile sibona izinduna zikhokhele zivula kucithungulwa ngoba abantu abanezinduna ziyahamba ziyovulake phansi zisebenzisa ishitinento ekhona yaboshabhuku kusiya phansi kuzofike ekugcineni ukuthi udaba lolu lubambeke kuhle sezibuya zona sezilento ebambekayo evela kuZulu okuyiyo indlela ezakuthi uhulumende ubesengenela ezobamba ngendlela eyayiphume ngakho ivela phansi kuyena laba abantu abahlukumezwayo so yindlela vele okumele ubana ngabe ihamba ngabo from ekuqalisweni ubana izinduna kalithathe zibambe konke okuphuma ngabantu senze ukubisa-ke kuhulumende ayisiyo into ye-politics yo akuningi izame phele phakathi akudingi ukuthi izame phakathi akudingi umthwakazi phakathi akudingi ithibisi phakathi kudinga izinduna eziyizo abanikazi babantu nomdabu wethu sezibise-ke kuhulumende onguye-ke osezakhangela ukuthi kona izifiso zabantu zithini ekulungisweni khonokho.
Ye siyabona njalo kulabanye abathi umongameli Emerson Mnangagwa akumelanga asondele edabeni lolu ngoba cabangela ukuthi phela laye ulesandla kugugurawundi la ungathini ngakhonokho.
Umongameli Mnangagwa nguye phela umongameli welizwe nguye inhloko kahulumende yena le abantu abasekuqhakaza kuyo phela so lingabe engahlombeli oseza kulungiswa kuyabe sekungubani futhi abona yibota ikuziphica yiko nje mina ukuphatha kuhle kodwa lolo ukuthi induna ziwubambe lomsebenzi zithuma lalokho okufunakalayo phansi bese zilisa kuhulumende umongameli osengena khona ngikhona pha yena asiyonga kuyaphansi uyadinga ukuthi yena ukhulunywa labantu ukuthi wabi hayi induna yizo ezingakho noko sezibisa ukuthi hayi abantu bathe nxa abantu bethe kuthi hayi sifuna uhlawula ngeenkomo ezimbili yikho lokho kade wathi hayi sifuna imbuzi ezintathu yikho lokho kade wathi hayi sifuna amaqhudi yikho lokho kodwa kuvela ngathi ebantwini kusuke ngezinduna sokubuya kuhulumende uhulumende abesethiwa nguye-ke olungisayo njengezifiso zabantu.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele ZANU-PF Central Committee ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 okoBulawayo. Kubotshwe abafundi abayisithupha abekolitshi le-Great Zimbabwe University elisemashingo lapho bezama ukuhambisa incwadi yezikhalazo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo kuziphathamandla zalelo kolitshi. Omunye wababotshiweyo ngumgcinisihlalo wenhlanganiso emele amalungelo ezifundo zamakolitshi eZimbabwe National Students Union, ZINASU, kuleso siqinti umnumzana Courage Musachagara. Abafundi bakhala ngokukhuphulwa kwenhlawulo yezifundo ngesilinganiso samakhulu amane ekhulwini 400% amaviki amabili edluleyo. Babikwa bathe besithi bayazama ukunikeza iziphathamandla leyo ncwadi bahlangabezwa ngamapholisa ohlangothi lwe-riot ababizwa ngokuthi ngorobayi. Kwabotshwa abayisithupha bayavalelwa enkambeni yeMashingo Central Police lapho abakade besamelele uncedo lwamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Bernard Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabafundi bamakolishi iZenaso, echasisa kabanzi ngalolu daba.
Bese kule maviki amabili iGreat Zimbabwe University ikhweze ischool fees and ama-students abafundi besebetshengisele ukuthi abajabuli ngaleyi mali esifakiwe sifuneka esikolo. So njenge-union thina besithe lamuhla ngomvulo nxa bengalungisisanga, nxa isikolo singalungisisanga indaba yabo ye-school fees, abantwana babethe bayatshengisela. Ngakho-ke thina sathi sizabasapota ekutshengiseleni kwabo. So kutsho ukuthi indaba le ifikile kwabemthetho, amapholisa asevuka egcwalisiwe e-University of Zimbabwe.
Bakhona yini ababotshiweyo ekutshengiseleni lokhu?
So ngikhuluma nje ekuseni, sibabone bekhona ekuseni, but kwasekubotshwa abangu-6 phakathi kwababotshiweyo kulo campus chairperson wethu ezinaso, okutshengisela ukuthi ubotshwe besazi ukuthi ungubani, njalo hlobo wabotshwa labanye ade beseduze lapho. Sikhuluma nje basemashingo central, but sesithumele abo i-lawyer from ZHR ukuthi liyobakhangela ukuthi konke ku-right yini.
Ngikubona kuzanceda kumbe kunganceda yini ukutshengisela kwenu likwenzayo, njalo libona ukubotshwa kwabanye benu kuyikwethuselwa yini?
Lokhu ayisikho okuzasolva indaba yeschool fees, sokudula kwe-school fees, ngoba kutsho ukuthi sizaphinda futhi sidinge indlela yokuthi bagcine bezwisisa ukuthi indaba yethu ayisikho ukuthi silwa labo, indaba yethu ngokuthi sifuna i-school fees sehliswe. Ngakho-ke amapholisa angaqhubeka ebopha isikolo sona singalungisi i-school fees, kuza kwenza ukuthi siqhubekela sisenza amanye, sidinga amanye amacebo esingawabona ukuthi lawa yiwazenza baphendule. Ngakho-ke besifisa ukuthi ngabazwisisa masinyane ukuthi asili, but ama-students awasenelisi ukubhadala leyo mali abathi siyibhadala.
Umnumzana Bernard Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabafundi bamakolishi iZenaso, exoxa ngocingo lwe-Studio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ukuvota kuqalisile namhlanje esigabeni seGeorgia kukhetho lwakwelemelika olwe-US midterm elections. Abantu balewe-Tunisia abakade betshengisela emgwaqweni yesigodlo salelo lizwe iTunis bagcine belwisana labezomvikela, kwalimala abambalwa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zingene emgwaqweni zitshengisela zisola umbuso kamongameli Kais Saied abathi wahluthuna intambo zombuso ngomnyaka odluleyo. Uzulu wakobulawayo umanyane labanye emhlabeni jikelele emkhankasweni wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga e-Breast Cancer Month ngenjongo yokukhuthaza ukuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusasemasinya. Kuthi abelatshwa basile kulo mkhuhlane baveza ubunzima ababhekane lezigulane ngesikhathi ziselatshwa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labesifazana bakobulawayo abasila kumvukuzane yebele bakhuthaza uhulumende ukuba athathe amanyathela okubhadalela ezinye indleko zokwelatshwa kwalomkhuhlane ngoba ingasafinyelelwa ngabaningi. Udokotela Mildred Mkandla owasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele uchasisa ngokuqakatheka kokuhlolwa kusasemasinya.
Yikarcinoma. Ikarcinoma yimvukuzane. Ngakhala zihlobo ngoba ngathi kimi umkhuhlane engangiwesaba kangaka yimi esengilawo, kodwa waphangisa kabantu bakaNkulunkulu. Kusiyaphela ilanga ngase ngise Nairobi Hospital, kusiyatsha ngolwesikungomvulo lapho, kusiyatshaya u-11 ngolwesibili ngase ngihlinziwe isihlobo zami sengilindele ukuthi ngelatshwe ukwesaba konke lokhuyana kwasekuphelile kwasekufike kwadlula
uchaze ukuba okwamenza wasila masinya yikuthola ukwelatshwa masinya
zihlobo zami namhlanje is 29 years sokweminyaka engu-29 ngelatshwa imvukuzane yebele lokho zihlobo kutshengisela ukuthi imvukuzane yebele kumvukuzane nje eziningi nxa itholakale kusesemasinyane kungenzakala ukuthi bayelaphe isifiso sami bakithi bobaba lobomama yikuthi kasizikhangelenini asikhangelenini sizibambabambe abantu bangathi abantu laba sebeyizikhiwa kumbe sekuyini uzibambabambe ungalizwa lelo qhubu hamba uye kodokotela uyabuza ukuthi kambe ngabe yimvukuzane kumbe kakusiyo mvukuzane
udokotela Thokozani Khuphe enye yenkokheli yebandla ele Citizens Coalition for Change i-CCC ngomunye owasila kumvukuzane yebele
ihlanganiso ezinjenge Thokozani Khuphe Cancer Foundation ezihamba ziguguzela abantu zikhuthaza obaba labomama ukuthi bahambe bayehlolwa amabele ukwenzela ukuthi bengathola kulamaqhubu kumbe kulenye into abangayisisiyo base bagijime bahambe bayehlolwa ezibhedlela kumbe kumadokotela abo ukwenzela ukuthi i-cancer ingabanjwa masinyane iyelatshwa abantu bayasila i-breast cancer kayibi kubomama kuphela iyabala kubobaba njalo
uqhubeke ethi umkhuhlane wemvukuzane awukhethi bulili uma uhlasela
sokucakathekile ukuthi bonke omama labobaba bahambe bayehlolwa ukwenzela ukuthi kungatholakala kulolutho emabeleni abo bahambe bayelatshwa phela i-cancer ingatholakala masinyane izihlobo zami iyelapheka mina ngingomunye owabantu wabanjwa nge-breast cancer ngo-2011 ngabanjwa i-breast cancer ngahamba ngayelatshwa khathesi sengile minyaka engu-11 njengoba lingizwa nje ngikhuluma ngi-right okunye okumangalisayo
ilunga ledale lephalamende kobulawayo emzini wephumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ukhathazekile ngokusilela kwemithi lemitshina yokwelapha imvukuzane ezweni
kunzima kakhulu elizweni lethu ngoba yona imtshina yangikhona eyiyona efanele yelaphe breast cancer ayikho njalo ekhona maybe kuyatholakala ukuthi maybe iZimbabwe yonke ingaka ibe sendaweni eyodwa indawo eyodwa yangikhona isandelwa ngabantu njengabantu abangomama siphatheka kabi ngoba kungumkhuhlane okhona umkhuhlane osusiqedile singabomama owemvukuzane yebeleni
uqhubekele phambili ethi ilizwe liphakathi kokuhlela ibhajethi ngakho kumele kube le mali ezabekwa eceleni eyokuthenga imitshina yokwelapha imvukuzane lamaphilisi izwe lonke
but siyacela uhulumende ukuthi njengoba sisiya kubhajethi kube izinto abazikhangelayo imitshina ezancedisa ukuthi abantu abagula ngalo mkhuhlane kungabe kungumkhuhlane we-breast cancer abe umkhuhlane we-cancer yesibeletho bathole usizo bangathola usizo abantu baphile kuyisicelo sethu lesi njengobukhokheli njengabantu abakhokhela abantu
abasila kumvukuzane yebele lesibeletho bathi kucakathekile ukuba isiqinti lesiqinti ezweni senelise ukutholiswa okokuhlola lokwelapha umkhuhlane wemvukuzane Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqhakathekisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu phansi kwalo mkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlola kungelambadalo ezibhedlela zakobulawayo eUBH lempilo Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku Live Talk namhlanje sikhangela udlakela lwezombusazwe olusabalala elizweni ngemva kokuchaya kwabebandla le-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngabezanu PF. Sesiligqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sitha sigqiba neni kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.